Ekhuluma emcimbini okunanza leli langa esengezane eGwanda South izolo, umphathi ntambo obona ngeziphathalane labesifazane, unkosikazi Sithembiso Noni, uthi imuli eziphila ngothando ziphila impilo ende kulalezo ezingazonaniyo.
Abantu abaphila iminyaka eminingi ngabantu abasezimulini ezilokuthokoza, abantu abalezimulini ezidla kuhle, abantu abalezimulini ezingahlukuluzaniyo, abantu abasezimulini othi umuntu lapho egula abe lakho ukuthi ayesibhedlela masinya abone ngamadokotela masinyane.
Uqhubeke ethi uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwenani lamantombazana ayendiswa esesemancane.
Zimbabwe la kule research eyenziwayo ukuthi 34% eyabantwana abaleminyaka engakafiki i-18 bayabe sebetshadile. Khonokho-ke kwenza ukuthi izimuli zingabekeli bazali ukuthi umntwana athathe umntwana.
Umqondiso ogqatha lukahulumende olubona ngezabomama esabelweni sezansi emandebeleni unkosikazi Majuri Sikhundla uthi imuli kumele ziphile ngokuhloniphana kanye lokuphathisana.
Sihloniphane njengemuli, sisebenzelane njengemuli, siphathisane njengemuli, sazi ukuthi labo asebeluphele sibaphatha njengabazali bethu belo noma bekusimo esinjani.
Umnumzana Dennis Ndlovu umninimuzi walapho uqhutshelwa umkhosi oseleminyaka engamathumi amahlanu ehlezi lomkakhe uthi kubalulekile ukuthi abantwana bahloniphe abazali.
Bakhula lokho engikopa ngisenza lokho okwakusenziwa ngabazali, ngabona ukuthi hhayi indlela yami le eyayifundiswa ngabadala inhle. Hlonipha uzehlise esikhathini sonke ube umuntu olembeko.
Umkakhe unkosikazi Anna Ndlovu uthi lanxase sisithe isikhathi ehlezi lomkakhe bekungalula ngalokhu kuyadingeka ubekezele ezimulini.
Sa-charter ngo-1973 ngo-January sikwanise 50 years shatheni. Asiko ukuthi yonke into eyabe ihamba ithelela njengamanzi, uyabe uhlangana lobuqanso wehle kodwa ubekezele ukhumbule ikusasa lakho. Kufundise abantu abakho imithetho yonke emihle ezabayinika labo ikusasa labo elihle.
Umntana wabo umduduzi uthi bayilokho abayikho khona labafo wabo ngenxa yokukhuliswa kuhle ngabazali babo.
Ukupheka yithi sasipheka, akula ukuthi umntwana ongumfana akula ukuthi umntwana enkazana. Enkomeni uvela isikole uyafuna upheke uhambe enkomeni. Weekend akula sikhathi sokutshona udlala otshompoko. Asike simeni kunajanaba onjeni labomzwane akuthi sindawo lokhuya.
Osakhulayo Pretty Dube osebhadalelwa imali yesikolo lohlelo lukahulumende lwe-BIM ohlala labana wakhe kulandela ukubhubha kukayise kanye lokusuka kukanina esiyadinga amadlelo aluhlaza eGoli uthi senanzelela ukuthi wonke nje umuntu ngumzali kungenani lokuthi kakuzali.
Abanye bangcedisa ngokufundisa ihle labomakhelwane. Lami ngiyakhuthaza abanye abangani bami ukuthi bathande izihlobo zimuli zabo, akula kuthi umuntu umzalwane.
Umfundisi webandla le-Lutheran u-Reverend Sikhumbuzo Dube laye ugcizelele amazwi athi imuli yakhiwa ngothando.
Romans chapter 13 verse 8 uthi ungabi lamlando komunye ngaphandle kokuthandana. Ngalokho ke uthando kaluvuthe ezimulini.
Uphenyo lwenziwe inhlanganiso yamanani amazwe omhlaba e-United Nations luveza ukuthi imuli eziphila kahle ziphila impilo ende. Lonyaka usuku lwezimuli luqhutshwe phansi kwendikimba ethi Demographic Trends and Families.
Mayethendlovu ezekhulu wena eza phezulu phansi esebe iziqhehlela wena ongasintanga umboko wakho ngithi bayethe senqamela bayethendaleka wena ogaza ngazo zombili ithombi sankosi wena othi ubalala lo mntwana enkosi avuke ethombile ngithi bayethe ndlovu.
Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisesengezane eGwanda South ngu-Albert Ncube.